Phakathi kwenani langempela nsonto lamakhulu phose angamakhulu ayisichiyagalombili 752 iningi labo ngabantu abangelambali yokuphuma elizweni lanxa inani langesonto belehle kancane likumakhulu phose amathathu 262 uZulu ukhathazekile ngalesi simo. Enye ingcwethi kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende omanyano uDr Henry Madzorera uthi sekusethusa osekusenzakala.
This is a serious matter and the government should look seriously into it.
Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labomi sevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni.
Kungesifanayo lakulabo abalwela ilungelo loluntu abakhuthaza uhulumende ukuba afake imali enengi ukuthuthukisa uhlangothi lwezempilakahle ehlukane lokumotsha imali. Umnumzana Nation Mdzithirwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uthi uhulumende akachiyane lokufuna ukubopha abalwela ilungelo loluntu alungise umumo osezibhedlela.
Sebefuna ukubopha abantu abakhuluma against corruption. Umasaraure Rochere Gabalacala abaliyenzileyo ngabantu abakhuluma against corruption ukuthi yiyo yenza ukuthi izisebenzi lababalisi baholiswe imali enganiliyo ngoba iningi lemali iqedwa ngamasela e-corruption aku-government.
Kwasekelwa njalo ngenye inkokheli ephatheke kwezokulwela ilungelo loluntu kwezomnotho lenhlalakahle kaZulu wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Bakithi uhulumende lo nxa enguhulumende yena othi ulesifiso lothando sokuthi abantu uZulu abele mpilakahle, uhulumende lo nxa kumehlula gabagaba yekele ngoba abantu sebekhalakhala, odokotela bayakhalakhala izimali kazinikezwe abantu abaqondane lempilakahle yabantu.
Ekhuluma emngcwabeni kowaye ngumphathintambo wezokulima umnumzana Parents Jiri e-National Heroes Acre eHarare, umongameli Emerson Mnangagwa uthe njengohulumende basemizameni yokulungisisa lesi simo ekhuthaza izisebenzi zezempilakahle ezinjengabongi labodokotela abasekukhalaleni umsebenzi ukuthi babuyele emsebenzini kusakhulunyisanwa. Uqhubekethi kulokuthi abantu batshone bephikisana ngeholo abantu besifa ezibhedlela njalo i-COVID-19 imemetheka ngesiqubo esibi, batheni ukuthi babuyele emsebenzini lezi nkulumo ziqhubeka okuyinto eyaliwa ngabakhalala umsebenzi ukuthi lezi nkulumo zeholo sezileminyaka leminyaka ziqhubeka kodwa zingaphumisi izithelo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.